Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuNtulikazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ilincumelo la ukuthi khona uSave yakasukwere engabi khona ku ballot njalo ukubekwa kwakhe ngenomination court kufakwe eceleni wathiwa khona hayi kube kungalandelanga iconstitution yelizwe njalo thina siyahamba econstitutional court siya appeala khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa.
Umthethwandaba o-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Xavier Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele.
Lokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afrobarometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano lekhulumeni ezingalunganga.
Ophenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye Elite Africa Research ngomhlangula luveza ukuba iCCC ikhokhelwa umnumzana nesentshamisa yilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO lamhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Umthethwandaba o-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Xavier Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usithi angavunyelwa ukwenza njalo. Engavunyelwa ukwenza njalo yabe esephule isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo sikamahluli we-High Court uJustice David Mangota esethulwe emthethwandaba we-Electoral Court lamhla siza ngemva kokuba umnumzana Lovedale Mangwana webandla leZANU-PF ekweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukaKasukwere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi ngoba ube sehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana uAdvocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
umthethwandaba uveze ukuthi ukwamukelwa kwamaphepha akhe eHarare kwakungekho emthethweni njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe.
Kodwa igqwetha likaKasukwere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Ilincumelo la ukuthi khona uSave yakasukwere engabi khona ku-ballot njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court kufakwe eceleni wathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe njalo thina sithi siyahamba e-constitutional court siya-appeala khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumelele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukakasukwere umnumzana Dlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo.
Abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe.
Kodwa elinye lamagqwetha alodumo umnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe ngumthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba.
Savele saphambanisa ngoNovemba 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama criminals agombolezele unumzana uMgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama criminals ngobani. So mbona ngani ikho okwasuka kwaphambaniseka izinto ama institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo-2017.
Umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho ngoba engenza njalo uKasukwere uyabe esephula umthetho. Ukasukuwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesiya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isigwebo sogodo uTapiwa Makore loThafatswa Shamba ngemva kokubathola belecala lokubulala ngesihluku indodana yomfo wabo wayele minyaka yesikhombisa uTapiwa Makore. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isigwebo sakhe uMahluli uMnamatho Muthebetsi obencediswa ngababili abathi uMnumzana Chakubinga kanye loNkosikazi Chitsika uthi babone kuyiso esilungele ukuphiwa ababili laba njengoba engaboni ukubahlalisa entolongweni impilo yabo yonke loba eminyakeni eminengi kungasiza njengoba kungabantu abenza isihluko esikhulu lolunya ekubulaleni uTapiwa bengela ngitsho lesazela esikhombisa ukuthi bayazisola loba uxolisa nje kubazali bomufi lomphakathi wemangweni abahlala kuwo. Kodwa igqwetha likaMakore omdala uMnumzana Munya Felix Midzi uthi sibamangalisile lesi sinqumo ngoba bebengasilindelanga ukuthi singethulwa nguMahluli.
We expected the death penalty in respect to the first accused, but we didn't expect it in respect of the second accused.
Kodwa besingakulindele masikhangele umamangalelwa wesibili.
Unina kaTapiwa obesemthethwandaba laye uNkosazana Linda Munyori uthi lanxa bevumelana lesigwebo esethulwe emthethwandaba lamhla ubengajabula kakhulu ngaye ababili laba bayatsho ukuba balisa ngaphi ikhanda lomntanakhe owagcina engcwatshwa engelalo. UNkosazana Patience Sibanda omunye obekade esemthethwandaba lamhlanje kusethulwa lesi sinqumo uthi silungile.
Udaba lukaTapiwa Makore luzwisa usizi ngokubana izihlobo zaseduzane. Kodwa sibe sesikubona ngelinye ilihlo ukuthi nxa imuli yakhona iduduzeka nge-death penalty leng ebekwe namhlanje sithi kuyikho kulungile.
UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA laye uthi silungile leso sinqumo edabeni lokubulawa kukaTapiwa.
Laba babulala umntwana wakoMakore bafanele bangabi khona phakathi kwabantu kwaphakade ngendlela abenza ngakhona. Kumele bayegcinwe ejele bafele khona bangaphenduki njalo. Isenzo sabo sibi sibi okuphindwe kanengi. Bebengabulala baqeda abantwana du benza ukuganga okukhulu kakhulu njengoba babengabantu abaseduze umntwana ayebathemba.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iphephandaba le-Daily Maverick libika ukuba uphenyo lolu luveze ukuba ibandla le-CCC lizathola amavoti ayisilinganiso esifika phose ongamashumi amahlanu ekhulwini, i-47.6%, ukuthi elezanu PF lithole afika phose amachumi amane ekhulwini, 38.7%. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba ibandla le-CCC lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga idale lephalamende phose ngesilinganiso esifanayo. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo oluveze ukuba ibandla le-ZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC.
Ama-research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. 1, economy iye silahlekile. 2, abantu beZimbabwe bayahlupheka. 3, almost 75% bavumelana ukuthi bathwele nzima economically, politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into eqakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka, akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona basibantu ukuthi bathi linganqotshwa xa sigangela onye uphenyo olutsho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange baveze ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandelwa ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afro Barometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izana le khulumende ezingalunganga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla lesisic sixoxe la ekobulawayo. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF.
Mhlaka 24 sinabe sesikhuluma ke ibarometer eqondileyo usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje, njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu. Pho-ke lakhiwa ngabanikazi bani.
Bakhona abanye abakhonona besithi-ke ibandla leZANU-PF akulalutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso. Yebo, ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo kukhanya zani zingamanzi nje.
Lokhu Mthembo kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha kuground. Shuwa ungathi akulaloto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo all provinces ezeZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi ayi-water harvesting, ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokona kuthiwa i-irrigation. Khangela igwayishangane eyayiqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula, kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% ukuthi 90% completion, okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even i-create futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlovuzi uyofika lapha koBulawayo, kuyinto ekhona ebambekayo ekhangeleke. So umuntu oza kuthi akulanto ebambekayo eyenzekileyo sitsho khangela ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohlekele ingazwa lokuthi kuhamba njani. Khangela improvement ezikhona sukule airport le-airport khona ngale, khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale, khangela konke ama-rigging lokuzenalo ogole inhlanzi afakwe khona ngale. Kunengi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa shiwa lapho abayenzele.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma wokubandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Umeli weSouthern edalela eParliamente umnumzana Peter Moyo uyakulandula ukuthi ungomunye wamalunga edalela eParliamente awe-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora alichumi asehlubukile kuleli bandla aya kuZANU-PF. Unobhala jikelele weZANU-PF umnumzana Obert Mpofu Izolo wamukele amalunga MDC amane abalisa uNkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondiya, Winnie Kankuni loVirginia Mafuta, wazisa lokuthi wonke asesiza kubandla lakhe alichumi. abanye abayisithupha baqanjwe ngamagama kumakhasi abase-PF enkundleni zokuxhumana njalo bebegoqela umnumzana Moyo. Kodwa umnumzana Moyo utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi ulokhe elilunga le-MDCT.
Into ekhona ikuthi nxa ngiza kuya kuZANU-PF ngizazisa uZulu ukuthi hayi mina sengihambile. So akula muntu engimthume ukuthi khona anginele. Abantu bazihambela bodwa ezanu-PF headquarters bayaphuma ama-picture abo. Bonabo abantu abanama-picture wona lawo yibo abahambileyo. Kodwa mina nxa ngizazikhulumela ngedwa, angikhulunyelwa. So laba abantu laba kumbe bayahlanya kumbe banjani angikwazi, ngoba azange ngithume umuntu ukuthi kakuyommela. Azange ngike ngithi umuntu kana libhaleni ibizo, mina ngihlale eHarare duze nezanu-PF headquarters yakhona. Ngabe ndiyini ngabe ngihambele ngedwa? So laba ngasibane kumbe bakhuluma ngomunye umuntu, kodwa nxa ngizahamba hhayi ngizakhuluma ngatshela uZulu nezizathu.
Labo abahambileyo kuZANU-PF abaphume besemahofisini, ungaba ubuke wakhulumisana labo mhlawumbe yini wabazisa ngokuthi kumbe lawo ufuna ukuhamba?
Ngivele angizange into engikhulume labo ngitsho nakanye. Yikho nje kumbe sebehlanya kumbe sebangabantu abanjani, ngoba angikwazi lokuthi ibizo lami balikhethe ngaphi, ukuthi baliphiwe ngubani, vele angikwazi. Kodwa nje usho wami ukuthi nxa ngiza kuyakhona mina ngiyazikhulumela ngedwa, angikhulunyelwa, ngoba isimi mntwana omncane kupolitiki lapha.
Ukuthi kungaba lo munye uPeter Moyo olilunga lephalamende, ngokwazi kwakho libaningi yini oPeter Moyo ephalamende kumbe nguwe wedwa?
Yimi ngedwa uPeter Moyo, silinabamazi ovela eSavatoni, uMP, udeputy organizer weMDC Alliance, i-national executive member MDCT, yimi one. Akulo omunye uPeter Moyo abangamkhulu loba laba bantu angasithi kona lowo usungowangathi.
Yebo, uyatsho mhlonitsha ukuthi nxa uza kuya kuZANU-PF uzazikhulumela. Khathesi singatsho ukuthi usalilunga le-MDC.
Khathesi ngililunga le-MDC, ngimelela isathathoni, ngikhona, angikaphumi, ngisesekhona sibili.
Kodwa ukuphuma yinto ocabanga ngayo.
Uyabona kupolitics yawo ngeke uthi khona ungeke waphuma kumbe uyaphuma, ngoba ipolitics ngumdlalo wabantu abangathi bayahlanya.
Lo ngumnumzana Peter Moyo, ummeli weSouthern edalela ephalamende njalo elilunga le-MDC ethi ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba. Umanyano we-NATO namuhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo, lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini, njengalokho obekufunwa ngumongameli Volodymyr Zelensky walelo lizwe, yena odinga izikhali zokulwisana lele Russia kumpi esaqhubeka elizweni lakhe. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni wobuqhutshelwa eLithuania ngabakhokheli be-NATO abagcizelele ukuthi ele Ukraine lizangena kulo umanyano kungavunyelwana ukuthi seligcwalisile izinqumo ezidingakalayo. Umongameli Joe Biden weMelika ubegcizelele ngaphambilini kwalomhlangano ukuthi ngempela ele Ukraine alikalungeli ukuba lilunga le-NATO. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Isinqumo lezi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla. Ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we-Ukraine, ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days zempi ye-Ukraine le-Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube yi-500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuna lamazwe aseNATO. So amazwe la inhlanganiso yeNATO amncedisile kakhulu. Ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazwe ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu. Wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa iRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe ingxenye yeNATO. Ngoba kuzabe sokusenza ukuthi iNATO ibe lelizwe eliseduze eborder yeRussia ukuze ilizwe lelo libe yimemba yeNATO. Sokusitsho ukuthi laba abase Ukraine, kumbe ngithi yoni Ukraine, iyabi siseduzane kakhulu le Russia ukuthi selaba baNATO sebengafaka izikhali zabo eUkraine zikhangele khona ngale eRussia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky, upresident we Ukraine. Yiko ke nxa esengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimemba, bayesabela ke laba abeNATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi phose maybe i-third world war. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayakudeda kancinyane, bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa-ke kubudlelwano be-Ukraine lomanyano lo owe-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo, ameleneyo, amazwe aweNATO le Soviet Union layo iqoqa bayo ngaphaya neceleni, ngithi le ingathi le China, ibe le India, ibe le Saudi Arabia, lalaba o Iran. So ke kungathi kumelwene khona phana. Angikholi ukuthi bangayekethisa laba beNATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.
Lowo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obexoxa ecingweni le Studio 7 eseDallas, eTexas. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Felix Silundika, indodana kamoyi uGeorge Silundika owalwa impi yenkululeko, njalo wanikwa isicoco seqhawe lesizwe leZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu, and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzeni esikolo seGeorge Silundika High Primary. Ngiqale nge-primary ngoba isikhathi esiningi sasijayela ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyavulwa kuqala, kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayela ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abe-primary kuqala, siyexoxa labo, siyebabona labantwana, ababalisi kunye labantwana, konke lo mphathi. So ngakho ke te siyakhona ngale bezivele sesiqoqile lokho besikuxoxa, kukuxoxa uqoqela abantwana izipho esiziphiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale, besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhwabithela ngezinjani. So sasesidinga, sacela ama-pencil cases, lama-notebook, lezinto zokudrowa ezabantwana eze-art. So yikho sasikucele ngalelo langa. And then plus lelokuzeni equipment yo ye sports ebhebhola
singathi bakuthakazele kanganani konke lokhu
kunye lelokuzenza impompi zakhona zokupompile ukuze namabhora so bakuphabethela kakhulu
ye nxa sisigangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school kuyini elakwenza khona ngale
hayi e-secondary school sayenza khonokho sasivele sijayele ukukwenza imihla ngemihla ikuthi besokulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal so i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontacti lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besithole ngapho so khona ngale lakho sasifele sitshayele ukuthi sihambe siye kunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basibusile i-prize giving day so sasihambele lakho khonokho kufanaa lalokho esasihamba lakho kulokhu zeni ku-primary and saphinda sahlala laphansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke nje
singathi-ke nxa sikhangela khonoke likwenzayo libona ngizane kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi
kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yako silundeka vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo so ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abalosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba lalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports so ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezinye izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona na bephile khona nalesikolweni kabalazo i-boarding school i-secondary ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjenge ukudla lima lokwe-sports lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho
singaphosa amazwi akho okugcina khonapho baba silondile
ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikolo ezinjengase-George Slundika lesa e-JZ Moyo izikolo lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele ezambia so ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe beqhwabetheke ukuthi khona bengazithola ngakho-ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe ngabantu abantu bafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje inamba yami ngu-country code 966-530-930-271
lo mnumzana Felix Silundika isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Saudi Arabia obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 luyalandela uhlelo Live Talk namhla olwe-Diaspora Forum lapho uJonga Kandemiri we-Studio 7 uyabe xoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngaphambilini kokhetho olukhulu lukamhla ka-23 ngenyanga ezayo. Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umthethwandaba we-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Xavier Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele. Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Elite Africa Research ngohlangula luveza ukuba ibandla le-CCC lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthele Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokhu kungenzeka nini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murauri yezabuka.